ngiyakhansela sinza nje ama operation athatha 5 days, 3 days, ngoba injongo yamapolisa ngeyokuthi i-city center ingabi le-congestion. Imota lezi ziyathola zimile e-center yemigwaqo, azidingi ama-parking, azidingi so ma ngingakuchasisela ukuthi kwesinye isikhathi zena izimoto ezihambahamba e-city ngama-Honda 50 ntambama uyathola zibaleka seziguma ama-copakables ezigijima lawo ngelanga, uthole ukuthi ziyabanjwa zilode inkomo yonke egcweleyo kunye amapisi. Ngikhuluma nje bengikhuluma lama-farmers ayemgudla lamhlanje ngenkomo ezitshontshwayo izolo, lokhu zibambe abantu abathathu, omnye le-51, omnye le-52, omnye le-21, begamule inkomo zomuntu ezinhlanu bazama ukuthi bangene nazo edolobheni lakoBulawayo. So imota lezi zidimishikajika zile misebenzi eminingi emibi eziyenzayo.
Ngezinye indlela okwenziwe lamhla ukuzanciphisa izehlakalo zobusela.
Ye, kambe ma kungaba kuthethwe imota ezingu-50 za-impounder, ongacabange ukuthi ezinhlanu zangkona uma singacabanga ukuthi esifive singaba yizinye ezalana njezamacala azisekho kuleyo ndawo. Lako kulako ukunciphisa, kodwa into enciphisa kakhulu ngikuthi uZulu abambisane lamapholisi ukulwisana lamacala. Only if kune-change of mindset ebantwini bakithi, bengakhangeleli ukuthi imithetho yonke ekhulunywa izobahlukumeza, kodwa bakhangele ukuthi lako kuyenza ukuthi baphephe. Ngoba siyabomama abaningi asebajengulwayo yizo zona lezi mota futhi abanye sebathathelwe izimali yizo zona lezi mota. Uthola ukuthi ezinye zakhona ama-number plates ziyawadingela. Umuntu okuhamba ngemota ekwazi ukuthi kahlosanga ukuyawona ngeke akhiphe i-number plate emoteni yakhe.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngalolu daba langokunye okwephula imithetho?
Okuqakathekileyo ebantwini masekuhlaleni yikugcina umthetho. Inkampani hayi kusindawo asisebenzeni ndawonye lamapolisa ashose ukuthi bagcine ukuthula esigabeni. And kuhle kangakanani ukuthi loba kuyisihambi loba nguwe umhlalo wakoBulawayo ungena e-city center, uyithole nje indawo yokupaka imota kungela mota kumbe emgwaqweni